So we see card defender Baku VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet said that is all that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to.
Lamukele ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini.
Intshukuntshu lo mdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair yalo nyaka usuke kwathenwa yi-COVID-19 le ephinde njalo ontanga ogidana yibo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu manje njengoba lo nyaka bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair bona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo abikwa esisemaphethelweni njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe Special Permit azangezelelwa isikhathi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende wethule umbiko othi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-vaccine zingaze zisazihlupha ngokuya emsebenzini. Abantu bemukele ngembono ehlukeneyo lelinyathelo, abanye besekela njalo abanye bengalisekele besithi lephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yiThoma Viscama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo ukukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli izindaba avame ukuwenza ngokuveza ukuyabe kuhlafunwe emhlanganweni wedala labaphathi ntambo elekabhinethi owenziwa ngeviki. Unkosikazi Mchangwa uthi ikabhinethi kubone kufanele ithathele linyathelo ukulondoloza impilo zabantu abeza emahofisini kahulumende uzodinga usizo.
Pursuant to the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Ngokulandela esake sakutsho ukuba izisebenzi zonke zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela, iqula labaphathi ntambo livumelane ukuba labo abangahlatshwanga bangaze bavunyelwa ukubuya emsebenzini.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi liyemukeleka lelinyathelo likahulumende njalo ekhuthaza uzulu ukuba ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela.
Ngasafa kudala ngoba kwakukhona ama-vaccine ayekhona awepolio awani sasiwahlatshwa siwa ngabantwana abancane. Abantu kabahlatshwe, mina singahlatshwa amabili anzwanga lutho. Ukuthi ngahlatshwe lokuqala akuzange kumbele kumvimbano mbeni ukuthi kukhanye sekuthi umuntu lo ohlatshiwe kamzange.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu akusoze kuthinte izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa lezamankampani azimeleyo.
Okungani kuyasikhuba nje ukuthi sesibona singathi kubandlulula ukuthi kungaba lo mthetho yini okufanelweke ufakwe nguhulumende ubamba abantu ngamandla ukuthi babe le vaccination certificate kumbe bahlatshwe. Ngokubona kwethu iconstitution yelizwe angazwake ivumelane lakho, abantu bayazikhethela. Singazi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sizabona sokulomthetho yini, asikwazi ilokho. Kodwa sesibone ngani nje okukhetha-khetha lokhu indlela yokubamba abantu ukuthi be-vaccinated.
Unkosikazi Mchangwa uveze njalo ukuthi amalunga awe-cabinet ananzelele ukuthi inani labatholakala bele COVID-19 kanye labalahlekelwa imiphefumulo selinganeno esithi konke lokhu kungenxa yenhlelo ezabekwa nguhulumende zokumelana laleli gciwane emizameni yokulondoloza impilo zabantu bonke elizweni. Kunje uthi inani labadinga usizo lwesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 selehlile nxa kuqathaniswa lamaviki ambalwa edluleyo. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abedlula amakhulu amane 418 bele COVID-19 njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abayisikhombisa babo yibo abalahlekelwe ngumphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba ndawonye sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4550 asebelahlekelwe yimiphefumulo phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu 126817 abatholakale belawo selokhu waqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane njalo ikhulu 119216 babo kwaba ngabasila kiwo. Abantu phose abafika inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16938 abahlatshwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine izolo bakhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leli okwakuqala laya kuzigidi phose ezintathu 2,873,893 lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1,926,947 asebehlatshiwe ijekiseni lesibili kubika abogatsha lwezempilakahle. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuthi kube sekuhlatshwe izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni jikelele ukuze asuthiseke ukuthi abantu bonke bavikelekile kumbe isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair wona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo kusukela ngolwesibili kusiya ngolwesihlanu abikwa esisemaphethelweni njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. Isiphathamandla seZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa kulumbuthano abalisa eleBotswana, DRC, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa, leTanzania. Uthe umbuthano lo uzaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 njalo abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 abasoze bevunyelwe ukuphatheka kuwo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esiqale ngokumbuza ukuthi abahlali bakoBulawayo bawamukela njani lombukiso.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yebo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwe-10 lasifica mnembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona. Njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abayebethe bamenywa ngokunjalo izakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyanejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo izakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahambi kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khona phana kwalaba ababethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo liyana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane ngoba bona bakhangele ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi lalaba abanxusiweyo kube sokusithi umhlambo omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo
osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye kambe kathesi singakubona yini lokho.
Ibhizimisi izabancane kakhulu ikakhulu kulabo abakhangelene ezamahotela ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe njalo kuludlelwana nohulumende kube sokusithi lazo iziphathamandla zikahulumende. Ngakho-ke amahhotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende. So kuzathi labo abangelakudlelwana kuqinilelo lohulumende abasoze bathole lutho ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapho amahhotela. Kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe labo bazadirectwa ngomunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi. So lawa amahhotela alokudlelwana nohulumende yiwazaba lenzuzo. Abaningi kabasoze babe layo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair. Njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda abayabe bethengisela khona ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili. So kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana akusafanani-ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekobulawayo. Abamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party elikhokhelwa ngumnumzana Charles Mutama namuhla bakhulume lamalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho ngesicelo sabo esokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Ikomiti ye-Parliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party, babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalo zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Mathuthu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kothulela idale leli ugwalo olujulileyo ule-petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisa ngaphansi le-August House. Sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa belizwe leZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe esethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le-Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso njalo ukuthi isicelo leso sizasisiza ngani, sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabeZimbabwe. Ikomiti ithe ikuzwa lokhu yakuza eyayo imbuzo njalo yakhanyenga lilo kukuzwisisa lokhu kade kusuggestwa kumbe kubiswa kubekwa ummeli wethu.
UMathuthu uphinde wathi
uthe ngemva kokubeka kukammeli wethu wasesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho wasokuvunyelwana ukuthi i-PZT izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndivali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UDivali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abajabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini ikuyini okuwehlula uhulumende. Ngoba uhulumende wethu ulayi capacity and mina njengeleader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i-politics yeZimbabwe e-government leko opposition sitshintshile, siyipolitics yokuthi yipolitics yokuphikisana kodwa singathethisani, ipolitics ye-development, politics ye peace.
Umnumzana Joseph Chuma osekela ibandla lezano PF uti uyakusekela lokhu loba nje isithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela yikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba naloko abakuthi ngama-loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathiza sifuna kwenzakale khonapho khonapho.
Umnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum khangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa basesigabeni seCalifornia khonapha eMelika bavote besekela usibalukhulu waleso sabelo owebandla lama-Democrats, uGovernor Gavin Newsom, ukuthi engasuswa kuleso sikhundla ukuvota okwenziwe izolo kade kuchochozelwe ngabanye abakade befuna. UNewsom abanjwe ngamandla ukwehla kuleso sikhundla isikhathi sakhe singakaneli ngoba besithi uyehluleke umsebenzi wokumelana le-COVID-19. Umongameli Joe Biden welemelika ubikana ubana umonakalo wengozi ezibangelwe ukuguquka ngomkhathi elizweni lakhe udale indleko yamadola aphose yafike ikhulu lamabhiliyoni $99 billion nyakinye kuphela. Lokhu utsho ekwethekeleleni kwakhe indawo ecutshungulwayo ngezamandla kagetsi e-National Renewable Energy Laboratory esesigabeni se-Colorado ethi elemelika libhekane lengozi enjengebhomba elimele ukudubuka yiloba yisiphi isikhathi uhlangothi lwezokulondolozwa komkhathi. Uphenyo olwenziwe ngabezindaba abe-Associated Press luveza ukubana phakathi kwamakolishi amayunivesithi asezabelweni asemelika angama-26 awo 26 yiwo angadingi ukubana izifundi zize zibe ngezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukuthi ziqhube izifundo kiwo. Iningi lamayunivesithi adinga ukuthi izifundi zibe ngezihlatshiweyo ngezisenyakatho nokuya ngempumalanga yelizwe kanye laseCalifornia. Inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kweleGini ibe lo mhlangano labebutho abahluthunele umongameli Alpha Conde intambo zombuso ngeviki edluleyo. Lo ubungumhlangano wokuqala phakathi kweza kwenziwa amalanga amane alandelayo ukuhlaziya elakusasa laleli lizwe elingentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Umongameli Kais Saied weTunisia wethule umbiko ekhonona ukuthi ilizwe lakhe libuswa yizinhliwi. Wathembisa ukuqinisa impi yakhe yokulwisana lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zezombusazwe elizweni lakhe. USaied uxotshe umsebenzi inhloko kahulumende wakhe ngontulikazi lonyaka. Wachitha idale lephalamende wakhipha umthetho ovikela ukubotshwa kwamalunga aleli dale. Wathatha njalo intambo zokukhokhela ingatsha zonke zikahulumende.
inhlanganiso ezimele izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngezithi ukuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemitha weZimbabwe special permit aphiwa amalunga aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amabili azavuselelwa kumbe hatshi nxa ephelelwa isikhathi ekupheleni kukambalakazi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inyathelo likahulumende okwele South Africa lokungaphumeli obala ngokuthi iyozala nkomoni nxa amaphemithi la ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mbalakazi 2021 selitshiye ikusasa yeningi labeZimbabwe abalamaphemithi la libuvili bana. Baphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili close to 200,000 abeZimbabwe abaphiwa amaZimbabwe special permits ababha ilungelo lokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emine. Kusukela ngo-2010, uhulumende wavuselela amaphemithi la ngemva kweminyaka emine. Njalo bekhuluma kusaselesikhathi ukuthi ayavuselelwa kusenzelwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zilungise konke okufunakalayo ukuqoqela amapasipoti asesalelwe iminyaka emlutshwana. Lobanje sekusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi amaphemithi la aphelelwe isikhathi. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi ilokhu isalinde ukuthi iSouth Africa yethulise inqumo sokuthi kuza kwenzekani. Isiphathamandla sale ofisi uConsul General Melody Chaurura utshele umhlangano oqoqwe inhlanganiso yeSilo kwele South Africa ukuthi zonke inkulumo ezidingakalayo sezenziwe sekulindwe idale labaphathintambo kwele South Africa ukuthi lethule isinqumo ngekusasa yamaphemithi la.
We can however confirm that consultations on the issue have been underway.
Inkulumo ngalolu daba sezenziwe. Sesilinde uhulumende weSouth Africa ukuthi atsho azakwenza.
In this regard, we continue to wait for pronouncements by the host government's competent authorities on the future of this permit.
Lokhu sekuthiye iningi labeZimbabwe besevalweni olukhulu. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela abeZimbabwe kule South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi ukungacaciswa walolu daba kuzenza impilo ibe nzima kakhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi.
Kule ngozi yokuthi nxa kungakhulunywanga masinyane kumbe engazange avuselelwe ama-permit, amabhanga azovala ama-account abo. Ngoba ama-bank account avulwa nge-permit, abaqhathi kabasakwazi kambe abantu laba abasebenzayo bazabe lokhu bekhona ngomnyaka ozayo kumbe babe bengasekho. Lathi silindele yena uminister udokotela uMotsoaledi ukuthi achasise ukuthi kuzahamba njani.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimi imbokodo uNkosazana Victor Matutu uthi ayikho into enzima njengokungazi ukuthi ikusasa lakho lime kuphi.
Kuyasikhathaza kakhulu lokho sihlalele evalweni impela ngoba sazi loba azavuselwa noma avuselelwa. Ukuthi futhi lo bezavuselwa bazavuselwa kwesikhathi esinganani ngoba isinyanga sezithele nje sezintathu. Abaningi sebeqalwela ukubuzwa lasemsebenzini ukuthi njengoba iphepha mvume lakho lokuvumela ukusebenza lapha eSouth Africa seliphele uzakwenza kanjani. Awukwazi nokunika abaqashi impendulo eqondileyo ukuthi uzokwenza kanjani ngoba lathi asikabi lolwazi nje ukuthi kuzokwenziwani. Asazi ukuthi abantu bazophelwa imisebenzi.
Imibuzo ebithunyelwe isikhulumeli sikaMphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ebidinga ukwazi ukuthi kungabe isinqumo sesithethwe na ngalolu daba nokuthi ukhangelele ukuthi isaziso sethulwe nini ibingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Melisulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, ni Mthuso Khumalo.
Kwezemidlalo kulemviko ethi umqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uNorman Maphetsa nguye osethethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaZwayikho Logarisic. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso kunokuqhutshwa komdlalo wenguqulo izweni yeZimbabwe Football Association izifa ibikwa yisiphethe uNorman Mabheza ukuba abenguye umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguquko. Abaseki bebunda bathi lo mqeqeshi uzancediswa nguTaura Mangwiro ngumqeqeshi weqembu leTriangle kanye loMandla Mpofu ngumqeqeshi weqembu leHighlanders. Umqeqeshi wabonozinti kubikwa kungu-Energy Murambadoro yena osebenzela iqembu leChicken Inn wayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elishumi nanhlanu elimela ilizwe. UDumaza Dube uthi akuqondanga ukuba inhlanganiso yezifa ibe yilokhu iqhatha abaqeqeshi abavele belamaqembu abawasebenzelayo.
Ya mina umbono wami abakhokhela izifa kumele bakhethe okhochi abangekho emaqembini akhona. Baningi okhochi eZimbabwe, even kungathiwa ngokhochi ababamba uhlelo okwesikhatshana, kodwa kababe ngokhochi abangekho kumaqembu njengesemazweni abelungu. Uzafica ukuthi kubo England khona ngale kwelengilandi lakubo Brazil okhochi abakhethwayo for national teams kabakho kumaqembu lawo adlalayo.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, isivumelwano sokuba inkampani ethengisa amafutha emota yeSakunda yiyo esisekela amaqembu athile Dynamos kanye leHighlanders ngemali. Lwethulwe kusemthethweni ngolwesibili ntambama esikolweni iHarare. Amaqembu mabili azasekelwa ngemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola aseMelika loba nje ezabe ephiwa kuyimali yakwele Zimbabwe. Phezu kwalokho abaqeqeshi kanye labokapteni bamaqembu omabili labo baphiwe imota zokusebenzisa. Ekhuluma namhla emkhosini wokupha abaqeqeshi labokapteni izimota, umnikazi wenkampani yeSakunda ukhula kwashe Thagwirei utshele ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda kanye lokapteni weqembu leDynamo uPatson Chaure ukuba imota ngezabo ngesikhathi besesikhundleni.
This car is for you to move around in. Ishala ngobla wa.
Isimo besesisibi kakhulu kuqembu leHighlanders enyangeni ezedluleyo lapho ebelingaselenisi khona ukubhadala abadlali bakhona, kodwa abasweleyo ukusebenzisana kweqembu leHighlanders loTaguray yena osulwa ukuba udlamkani omunye labo ebandla elibusayo. Kodwa abanye njalo bathi okuqakathekileyo yikuba iqembu lebhoso lingafi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lamukelwe ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair, wona ukhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.